Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa nonkosazana Sethulo Ndebele, umgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla leMDC esigabeni seMathebeleland North. Usichasisela okwenziwa lugatsha lwakhe ukuphathisa abesifazana labantwana.
Esikhathini esiningi uzathola ukuthi uhlupho lokuthi sithole ama-birth certificate luba nzima. And okwenza lube nzima ukuthi lubangelwa ukuthi abafowethu labantwa bethu labazukulu abaningi ngabantu ababe besebenzela ikakhulu eGoli besebeletha abantwana ngapha ekhaya. Futhi abantu abanjengabogogo ukuthi basukumeke bakulungisele ukuthi bethole zona izinto ezinjengama-birth record kuba nzima kakhulu ukuthi kuba bakwenelise bona labo ogogo ababe sebethiyelwe abantwana. So uzathola ukuthi umntwana uyakhula sibi labanye beze befika grade 7 abanye beze befika ebangeni lokuya esecondary bengalama-birth certificate. Siqalisile kwezinye indawo inhlelo zokuthi sizame ukuthi siphathisane labo sicele ukuthi osebhuku bebabhalele izincwadi kube labafakazi ukwenzela ukuthi bona abantwana ba benelisa ukuthi bethole ama-birth certificate abo.
Liyenelisa ukuthi lithole yini lezi ncwadi?
Naso kuthe kwaba lobufakazi sazama ukuthi sihlanganisane labo sebhuku kwaba lobufakazi obugcweleyo bomama babantwana. Esikhathini esiningi siyasithola ukuthi kuyasincedisa kakhulu sincediseke. Njalo kunceda kakhulu kuba lula ikakhulu nxa kulalaba ama-mobile registrations. Kulabana kasitholi kakhulu ubunzima. Kodwa nxa sisuka sisiye emahofisini ngoba kugcina kusiba lezinye izinto ezinjengezimali eziyabe zi-involve ukuthi bancedisane. Njengabomama thina siyenelisa ukuthi sihlanganise sibe sesisiba lelanga lokuthi singaxoxana esigabeni esithize. Sibe sesibuthana ke sesihamba khona ngale siye walungisa lawo ma-birth certificate. Kodwa so far uhlelo lolu asikabi lama-challenges amakhulu lapho esesihambe khona ngoba labo sebhuku bayaphathisana lathi kuhle.
Lincedisa abebandla le-MDC kuphela kumbe ingqengo ba?
Hayi, siyancedisana awumama besigaba. Nxa sesifika kulelo hlobo kuba lohlelo lokuthi esigabeni esinje sifuna ukuthi sibe lohlelo olunje asize sakhangela ukuthi ngowaliphi ibandla. Siyasithatha nje abalenhlupho zona lezo zokuthi abantwana bayethola iincwadi zabo zokuzalwa ukuze benelise ukuthi behambele esikoleni.
Ezindlini-ke umnotho welizwe uphethe njani omama khona ngapha?
Umnotho welizwe uvele uyasihlukumeza sonke. Thina sisemhlukulweni kakhulu emhlukulweni wemakhaya. Sihlukuluzekile kakhulu ngoba uzathola ukuthi ngitho nezibhedlela kakula mithi. Imithi siyayiswela, uthola ukuthi nxa usecholotho sokumele uriseywe echolotho emafamasi. Khathesi emafamasi ukuthi uyefika le mali zakhona uyabuvelela ingelazo ngenxa yokuthi iningi lethu sihlezi emakhaya. Le masimini asitholanga lutho ukuthi abantu benelise ukuthi lobo uzathengisa ibhakede lomumbu ukuze uthole imali yokuthi uyethenga amaphilisi. Susithi ungahamba kuphela emakliniki into esihlangana layo yikuthi uyabhalelwa ukuthi hayi hamba odinga i-paracet. Lolu kuluhlupho olukhulu kakhulu ngenxa yokuthi khona nxa isibhedlela singasela mithi sokumele uyedingela kumbe uyedingelwa ngumuntu osedolobheni kuba nzima kakhulu.
Khona yini uncedo abantu abalutholayo?
Kulezi nsuku kungani kuthule. Uhlelo esesilubona yilona lolu esesilubona khathesi nge-vote buying osolusiza eLupane emaklinikhi eLupane, iLupane East lapho kuzabe kule by-election khona. Yikho esesibona sokuthiwa kulamaphilisi azalethwa emaklinikhi ezoncedisa abantu ngemva kokutsha kwesibhedlela i-St. Luke. So asingeke sitsho ukuthi kuluncedo esingathi sesilubambile ukuthi sesiloncedo ngoba lolu siyalubona ukuthi luhlelo lokuzosetshenziswa okucela amavoti ebantwini. So asikaboni lutho. Izinhlanganiso lezi lazo ezizimele zodwa okwakhathesi lazo asiboni kakhulu lapha eziphathisa khona. Njengoba iprovinsi inkulu lokhu lathi sisabhodabhoda sihamba sikhangela ukuthi kambe omama ngezigaba ngezigaba inhlupho zakhona zingabe zithiyane njani.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Sethulo Ndebele, umgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC eMathebeleland North. Sixoxelaye esetsholotsho Asidiba nini njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga. Ngikhona pha eWashington DC.